Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwe.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Kudivana mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 14 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuluma indlebongo wakho bahlabezulu namhla ngilapha nje ngilazise lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumuvi.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla njalo kolunye uhlangothi abantu labo badinga ukuhlatshwa.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
I-Studio 7 ibambana lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla elizweni njalo izolo ubulale abantu abangamachumi phose amane 38. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 belawo. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bahlatshe amajekiseni okuvikela lumkhuhlane izolo ngesikhathi esazisa ilizwe ukuthi usengeze isikhathi sokuqheliswa kweziqondiso ze-lockdown ngamaviki amabili. Kwabulawayo bebehlatshwa abantu njalo namuhla kule ndwendwe. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Kuluma kumabona kude izolo. Mnangagwa uthe phakathi kwamaviki amabili bakhalele ukuhlaba abantu abayisigidi 1 million. Uthe njalo umkhakha we-COVID-19 umemetheka ngamandla owe-Delta yiwo osubhahile elizweni. Emaklinika lasezibhedlela kobulawayo bekulokho kuyisiphithiphithi namhlanje abantu bekundwendwe zokuhlatshwa. Lanxa uhulumende esithi amajekiseni asekhona kulezi nsuku, abanye bakhala ngokuthi ngabe uyengeza indawo lapho kuhlatshwa khona abantu ngoba ezikhona zilokuminyana okwenza abantu bathone kundwendwe beze babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Eklinika yenkulumane imzila ibimidwa kwamagama. Umnumzana Zwelibanzi Bhebhe ukhala ngokulinda emzileni.
Ngiyahamba kuyahlatshwa inkinga ngamalayini. Amalayini abe made kakhulu. Hhayi umkhuhlane khona ungakhona ukukhona abantu bayaphela. Nazwakala uzwakala ukuthi hhayi kwizindawo langaphila ngaphi uthola nje ubonakele njani njani.
Unkosazana Sibongile Ndlovu ohlala emathobana yena usehlabile uthi abantu kumele bahlabe ngobuningi. Uthi ijekiseni le ayibuhlungu ngitshona kancane.
Mna zangesaba ngahamba sibina zangesaba ukuhambuka ihlatshwa. Hayi kwakuright kwakungena problem hayi kubuhlungu. Sihlatshwa bayaqala basihambe sifanike ama-ID then sebebhala ama-details ethu then after that sisihlatshwa.
Lanxa nje abanye behlatshwa abanye belokhu bethikaza. Omunye wabo ngumnumzana Prince Mhlanga.
Abantu bayahlatshwa mara abanye bayasaba ukuhlatshwa. Lami ngiyesaba mara ngizohlatshwa lami. Lami sengawabona abanye abahlatshwayo abanye baba week 2 months kodwa sizwa njalo.
Unkosazana senzeni ngundu uhlangane la eqeda kuhlatshwa eklinika ephumula engani wethukile.
Hayi ngi-right. Besisaba ukuhlatshwa bethi kuyafana nabahlatshiwe labangahlatshwanga ngoba even labo nababahlatshiwe bayafa. Bonke abantu abaningi basukumile namhla la izolo bakhanya sebebonile ukuthi hayi kufanele behlabe.
Eklinika yase-Northern khona sithole bebaningi njalo begoqela unkosazana Shamiso Maphosa.
Nasengihlatshiwe esithu ngihlatshwa mhlaka-6 August. Ukuhlatshwa kwakhona kwakukhanya ku-fast. Zange sithathe isikhathi eside. Akubuhlungu
abantu besifa ngobuningi bakhona abalokhu besemba phansi besithi abasoze bahlatshwe. umnumzana Ntando Nkomo wemagqoqoba ngomunye wabo.
Ngikusende vaccine le ngake ngiyihlabe ngoba ingqondo yamaChina lapha bafuna ukubulala umhlaba wonke. Mina ngithi ayibuye phezulu komzimba wami yona ivaccine yangikhona kodwa ngihlabi ngithi ngansifa ungcono ngife ngoba lokhu yizinto zamaChina izinto zesitsotsi ufuna usibulala umhlaba wonke. Angihlabi hlaba nini izithuthu.
Amazi akhe asekelwa ngumnumzana Gilbert Chuma weBellevue yena uthi uzwa kuthiwa umjovo lo uyalimaza abesilisa kundaba zocanzi.
Mina into yokuhlatshwa leya ngiyise khonde ngoba ngizwa izinto eziningi ngayo amadoda amaningi a-affecteka kakhulu ngizwa kuthiwa iyabathena bezizwe bengasafuni bantu besimame. Imuli yami mina ngizayitshela ukuthi bengayihlaba lapha ngoba angiyithembi ivaccine le. Ehlatshwa abantu eke hlatshwa
unkosazana khetha kuhle Dube ohlala enketa uthi siwaqedelana lakho
sendihlatshiwe zaze zabambili zonke first le second dose anzange ngizwe kulutho konke nje kube nomali akuzange batshintsha lutho kwakuthiwe abale BP bangahlatshwa ngangizwe njalo ekuqaliseni labalethukela labalani.
Uhulumende uqale ukuhlaba abaphila ngokuthengisa kobulawayo kusukwana ezidlulileyo walandela ngokuvulela bonke abaleminyaka ephezulu elitshumi lasitshiyagalombili 18 years ngomvulo. Umnumzana Nkosilati Brighton ngomunye ozisebenzayo osowahlatshwayo.
Besisatshwa thina amavenda ivikele phelileyo yonke besihlaswa kwesaba lesi sikhuhlane ubhubhana olukhona lo. Amavenda wonke ahlatshiwe abanye bayehlulwe khonokho indaba yamalayini lela emasuku zangikhona zisuke bemfitshane.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi amajackson la alungile njalo abantu kumele bahlatshwe. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umsakazo weStudio 7 namuhla ubambane lezinye intatheli izindaba ekududuzeni umdeni wentatheli eyake yasebenzela lumsakazo okweminyaka uSandra Nyaira. Isikhulumeli somdeni uTatenda Nyaira uthi uSandra uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19 eseHarare izolo. Uthe uzabekwa eWarren Hills eHarare ngomgqibelo. USandra wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News wazobuya lapha eWashington ukuze sebenzela iStudio 7. Inhlanganiso ezifana leMisa kanye leZimbabwe Union of Journalists lazo ziveze ukudana zisithi ilizwe lilahlekelwe. USandra ubesisebenzela umanyano weUnited Nations. Sixoxe lomhleli wezindaba zalumsakazo ezesindebele uPraxedis Jeremiah.
KuStudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga ayedalela eParliament eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe ikakhulu thina abesifazana. Wayengumowesifazana intatheli izindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ofiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengeStudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula nawani Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke eStudio 7 belingabantu abaseduzane laduzane lilobudlelwano obuhle njalo livela kathana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi lalo baseqedile izifundo waba ledlabuzane leliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe ukuba yintatheli ezindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawane.
UPraxedis Jeremiah ngumhleli wezindaba zeStudio 7 ezesiNdebele. Sixoxe njalo lomngane kaSandra Lai oyintatheli izindaba uBrenda Moyo.
Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhe sisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyagula, uyakhwehlela, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabona nalaye ekugcineni kwenyanga kaMay eHarare eziphile le ekholisa exoxa asaba lesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imuli yakhe. Imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labanawo akhe nje lomne okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu. Lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungithiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho yimuli yakho. Uma abanawo wakho kumbodade wenu kumbo omne wenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu. Ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawo wakho, dade wabo olomne wabo ikakhulu baba, ngoba sizakuthuba bakhe la ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu.
UBrenda Moyo ongumngane kaSandra njalo uyintatheli zindaba. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule osakhulayo we-MDC Alliance uMnumzana Makomborero Haruzivishe nge-R10,000 yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa kwakhe okwenyanga ezintathu. UHaruzivishe wagwetshwa ngemva kokutholakala elecala lokubangela udlakela. Kusenjalo abahluleli bedale le-Constitutional Court namuhla bale ukuzisusa kudaba lokuhluza isicelo esikhwezwe lilunga le-ZANU-PF elifuna lumthethwandaba unqume ukuthi umahluli omkhulu uMnumzana Luke Malaba usemsebenzini ngokusemthethweni. Inkampani yamabhasi kahulumende eZuko isiyehlise impatalo ngemva kokuyikhuphula kumaviki amabili edluleyo. Le yinto ebisibangela ukuthi abantu baminyane ezimoteni ezithwala uzulu ngaphandle komthetho kungalandelwa iziqondiso ze-COVID-19. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamachumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamachumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamachumi amathathu 30 kilometers ebiyi-$90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamachumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80. Amakhombi asebenza lezupho wona ehlise imbadalo yamakilometer afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku $80 yaya ku $60. Amakilometer afika kumachumi amathathu wona asebiza $80. Uzulu wakobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo, abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bagcine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19. Omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehliswa kwentengo yokugada imali yokugada uzupho bekuvele kufanele lakhathi esisadula yona le ekhona kumele yehliswe njalo.
Uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli.
Kuqakathekile ukuthi laba abashaya imithetho bayilandele, bangayishayi bayibeke eceleni, kodwa sikubona njalo nje. Uzathola ukuthi kuyavalula izwe kuthiwe kule COVID-19 lockdown, kodwa uthole laba ababusayo bengakulandeli khona lokho bebuthanisa abantu, sikubona kuso sonke isikhathi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown.
Siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asambeleni siyehlatshwa sivikele i-COVID-19. Okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi sikontinue sigqoka kuhle ama-mask ethu.
Amazwi kamampofu agcizelelwe ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo.
Lokhu yikuthi silumane indlebe, njengoba besilumane indlebe osokudlula umnyaka lo odlulileyo ngendaba yobhubhane lolo okuthiwa yi-coronavirus olubi kakhulu esikhulume ngalo kakhulu khonapha. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi, subuya ngobubi bona obuyane esalitshela khona, subulala okwamagama. Yikho ke sithi okuluma undlebe ngowakho bahlabe zulu. Namhla ngilapha ngithe ngilazise lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumubi, njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana izihlobo kuphela, likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane usiyaphambili. Njalo ngiyananzelela lapha emadrobheni abantu lokhu bengalaleli besenza iseminye eminye esemagama. Ingozi le imbi kakhulu, sizama ukuthi sikhulume sivikele. Lingaqali ukuma isiminye eminye yiso esibi kakhulu. Likhuluma liphefumulelana lingavalanga amakhala, lingagqokanga ama face mask, njalo lingaze lasondelelana limekhatshana le emakhaya, lingasondelelani labantu ababevakatshile bevele emadolobheni. Siyalixwayisa mahlabe zulu, sesisiya engozini embi inyanga yonale yomqando isiyakhuphuka ngale, abaningi siyabe sesikhuluma singasekho. Siyalixwayisa mahlabe zulu, njalo sibona lapha umkhuhlane lo usumemetheka. Bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe.
Uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye, wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho, okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele South Africa lunakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe kanye lezinye impahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, umnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlongudlongo lobu kuza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke weZansi ye-Afrika. Umoyo OK baxwayise abantu ukuthi balondoloze ukudla, imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo, esitheli iZimbabwe lizathola nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle eDurban Port. Incwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekolishini yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengela msebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nasi-informal market. So nqaba ngekele ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuzakuba lokudlamba okukhulu emakhaya.
Bondo uqhubeke wathi thina lodlakela lowo uzakwengeza induku ebesivele isikhona emazweni ezansi ye-Africa. Kundaba zomnotho lokusela kwemsebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lo-COVID-19.
Uyazi ufisa ukuthi ngabe into leza abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe saseyi-Rhodesia 79-881. Ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors azaba ase-South Africa azathwala nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo incithi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolulakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Sokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sesizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangumnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rights lawa yenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kule South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi esikutholayo okuvelela ngaphetheya kaLimpompo.
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba sokubotshwe abantu abedlula ikhulu njalo kwafa oyedwa kwele Cuba lapho kulokutshengisela khona abantu besola umbuso okhona. Lo msakazo uthi njalo uPapa Francis wesonto yeRoma usebuyelile esikhohlweni sakhe eVatican ngemva kwensuku ezilitshumi lanye esesibhedlela. Inkosi yakwaZulu uMrs Zulu Zulu namuhla usole udlakela olulokhe luqhubeka kwele South Africa abantu bentshontsha ezitolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapolisa esithi sokufika abantu abedlula ikhulu kulolo dlakela. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina into engani yangilumela yikuthi inkosi asizwanga iphawula umbono wayo ngokubotshwa kuka Jacob Zuma obe ngumongameli. Kuyalumela esikubonileyo kuphela, sibone becotsha umgilisi obe induna yamabutho. Yikho okwenza sizibuza ukuthi nxa esekhwaza esekhuza noma eqondile ukuthi akhuze ukwenzela ukuthi udlame lolukhona luphele, kodwa okuyiso isisusa sodlame akakuqambi akakhulumi lutho ngakho. So ukukhuza kwakhe kuyalumela kungasenani ngenxa yokuthi udlame vele lubi kuqondile ukuthi akhuze. Sizethemba ukuthi abantu bazamlalela kuphinde futhi bamtshotshozele bamgququzele ukuthi layaphatheke ekubeni ngabanye abadinga indlela ezingeladlame ukuthi umongameli uZuma akhululwe.
Udlakela sibona ukubana luyaqhubeka lanxa nje uhulumende esethumele amabutho. Ungathini ngalokho?
Noma udlame liqhubeka uzananzelela ukusolunganeno akusafani njengokuqala abantu ba sebenanzelela ukuthi hayi inxabe bediliza izinto badiliza izinto ezaphathisa bona kusasa lamapolice aseqalile futhi ukubopha abanye abantu okukhonza udlame lwayehla ukungenela kwamasosha nakho into eqondileyo ngenxa yokuthi khathesi impahla kade silahleka besiningi amapolisa ubengana asesehluleka kumbukwenza umsebenzi ungathi futhi kulamanye lawo njoba siwabona lamanye lawo elutha etshontsha njengabanye akade ngani ayesaba kumbe afuna labo ukubenefita lawo luthe so ayikuqondile sibili ukuthi amasocha lawo angenele kodwa esikugququzelayo sikufisa ukubona kusenzakala nikuthi abantu sebetshengisele ukuthi into kaZuma kayibaphathanga kuhle sesakhanda uhulumende uzoba nguhulumende olalelayo ozadinga indlela zokuthi kukhulunyiswane ukuze lolu hlupho lukhona elusolveke.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu njalo sixoxela ekwele South Africa. Kusenjalo umanyano weSadaki namuhla uthumele iqula lesibili kwele Eswatini ukuyakhulumisana lenhlangothi yezijiyeneyo ezigoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye lalabo abatshengiselayo besola umbuso wenkosi uMswati wesithathu besithi ulochuku. Amalunga equla leli yagoqela iziphathamandla zeZimbabwe eza kwele Botswana leza seSouth Africa. Kubika umqondisi Dube eseHaburoni kwele Botswana.
Iqula leli ngelogatsha olubona ezomvikela eleSadik Troika lona elike lathunywa kwele Eswatini kumaviki ambalwa edluleyo kuyabhula umlilo kodwa lafika lazikhulumela leziphathamandla zikahulumende kuphela. Lokho kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechuthoza umbuso ka Mswati owakwabangela ukuthi iSadik iphumele esinqumo sokuthumela leli qula okwesibili. Uhambo lolu luza ngesikhathi udlondlombo siya phambili kwelesatini njalo lamasosha esethiswa umlando uqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo ezitaladeni. Umongameli Mokgweetsi Masiso umgcinihlalo ogatsha lweSadik olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leli lizahlana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lweSadini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengithumele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokhu bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSadik.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abo manyano osekela ukutshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazilutho ngezethekeli zeSadik. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSadik izimisele ukuqeda udaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemntubuzane Masisi mongamelwa seBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo weTrog kuSadik. Mane sikukhanza lokhu kuyinzelelo nje lenkulu phecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, the civil society and all political parties, because kude ngishona munye lo wadikwa kulokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye okutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana lembabane kanye lemanzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqakathekile ukuthi iSadik ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sithi lokumnumzana Masisi uyadapta inhlangano elethimele ebantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nema-trade union and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu labo bengibona bahlunyetwe lekubulawa igwenyama Mswati wesithathu.
Inhlanganiso yeAmnesty International ithi sokufa abantu abamachuma amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapholisa ngesikhathi betshengisela. Kodwa abamabandla aphikisayo nangavunyelwayo kulelo lizwe bathi bedlula amachumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni bachisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kaMswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisawuroni kwele Botswana.
Sikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesikhathi uhulumende esengeze ngamaviki amabili uhlelo lokuvalwa kwelizwe olwe-lockdown. I-Studio 7 ibambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira yena othethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.